soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 4 kuhlola nje 2024 ku Gift Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesikhipha ke amabhathi aweze politiki. Sesigqoka ke amabhathi entuthuko. Okusho ukuthi kona mina kade sengu MP womuntu wonke, whether ovotileyo kumbe ongavotanga, kumbe ongavotelanga. Konke kuyafana kimi, sonke sesingabantu bani.
Ibandla lezanu-PF lithakazelela ukunqoba kukhetho lwama-by-elections.
I-result ephumileyo imbi kakhulu. Ayijabulisi, angicabangi ukuthi ukhona ngempela ongama ayidefende ethi hayi kuzamekile akusebenzekanga kahle all.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bayakuvuma ukuba abaqhubanga ngemfanelo umkhankaso wokhetho lolu. Namhla sixoxa le nduna uMathema ngombhuqazi weGugurahundi. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Ibandla leZANU-PF linqobe ezigabeni zonke kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwe izolo lokudinga amalunga edale lephalamende. Ibandla leli liphinde labutha njalo phose izigaba zonke kukhetho lwamakhansila. Lithethe izigaba ezingamajumi amabili 20 phakathi kwezingamajumi amathathu lantathu 23. Lokhu kutsho ukuba selilamandla okuguqula isisekelo sombuso welizwe ngesikhathi kubikwa ukuba iZANU-PF ifuna ukwengeza isikhathi sokuba umongameli ahlale ehhovisini. Okwamanje umongameli uvunyelwa ukuncintisa kabili kuphela. Kukhanya ngani bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa angene kukhetho ngomnyaka ka-2028. Ababona ngokwenzakalayo bathi ibandla leli lilakho ukubumba umthetho omutsha ngesiphangiphangi oza kwenza ukuba uMnangagwa angene kukhetho oluzayo kumbe afele esikhundleni. Kodwa abaphathintambo bebandla elibusayo bayakuphika lokhu. Omanje bathakazelela impumelo yokhetho abasekeli bebandla leli kanye labanqobe kuma-by elections. Omunye wabo umnumzana Joseph Chuma onqobe ephelandaba Mpophoma.
Ukhetho lubuyile soludlulile, sesikhipha ke amabhathi aweze politiki, sesigqoka ke amabhathi entuthuko. Okusho ukuthi kona mina kade sengu MP womuntu wonke, whether ovotileyo kumbe ongavotanga, kumbe ongavotelanga. Konke kuyafana kimi, sonke sesingabantu bani, sakhelene zinini, sokumele sisebenze sindawonye. Akusadingi ukuthi kube nomunye ojikijela izibandela everini elibhodayo. Sokufunakala umuntu obuya efuna ukuphathisa imibono yonke iyadingakala. Amakhiwa bathi kona all hands on deck ukwenzela ubana siphuthe. Lokhu okwamapolitiki kuyasidivida. Manje njengoba besitsho ukuthi divided we shall fall but united we will stand. So sesifuna ubana abantu bakuzwisise khonoko ukuthi kona angisiyo MP weZANU-PF kuphela kodwa ngu-MP womuntu wonke. Ngakho-ke ngifuna ukuxhaswa ngumuntu wonke, ngifuna ukuboniswa ngumuntu wonke, ngifuna ukuphiwa amacebo ngumuntu wonke. Okusalayo yikuthi kona asisebenze ndawonye. Phela ndaba jabalala sizinda nkuluma nomuhle lelo Bhungana extension ukuthi sithuthukise isigaba sethu.
Uchuma uthi uzasebenzela uZulu loba kulabanye abathi ungene ngudlu kulandela ukuvinjwa lidale le-High Court kubephethe isigaba lesi umnumzana Gift Ostarosi Ziziba.
Omunye futhi ubhale wazathi kona hayi vele lo uhlala engena ngama-by-elections ungena ngama-backdoor. Ngimphendulile ngathi thina izindlu zethu emalokishini wasinxa wafika uqoqode babesithi bhoda. And ungabhodwa uyangena still. So umnyango ngumnyango ungangena uyabungenile. Mina salayo is a difference that I make ma ngiphakathi. I difference ehlule bonke bona laba abameli be-TCC abavotelwa ngabantu abaningi kakhulu kodwa kungela lutho abalenzela abantu bona laba i-protest vote leyana engancediyo ukuthi laba asala uma ngathi kanti right umuntu lowo limvotele ahlale 5 years gabula ngisho not even one thing azalenzela yona kaphenduki lokuphenduka kini kodwa abuye futhi after 5 years limvotele limbisele at the end of the day mina ngiyazi ukuthi una who's fooling who kodwa mina ngathi ngingenele nge-by-election ka-2015 leyana ngashiya a difference in my community into engafakazwa ngabantu and this time around again as I go in and this is almost full term. I will make that difference again. As a kulunga ngabantu, ibonwe ngabantu.
Umnumzana Kalipani Pukeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Cabangu. Ozithi unobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change uthi ngabaqhubanga umkhankaso wabo ngemfanelo.
I-result ephumileyo imbi kakhulu, ayijabulisi, angicabangi ukuthi ukhona ngempela ongama ayidefende ethi hayi kuzamekile akusebenzekanga kahle at all. Kodwa singakhohlwa phela i-background, especially lawa ukuthi okwenze kwaba mabi ngale ndlela abemabi ngakhona. Ikuthi emavikini amabili njalo-ke, if not even ifike i-1, umongameli uchiyile nje. Wathatha intambo walahlela phansi wahamba. Bekusele iviki before ama-elections la, walahla intambo nje wasukuma wazihambela yena. Kwaqala-ke ukulwisana kwalwisana. Kuze kube manje. So i-environment ngesilungu was not conducive for election opposition. Sebengakhuluma abafuna ukukhuluma, ababhlemela abafuna ukubhlema, kodwa eqinisweni ukuthi bonke abantu akade belezikhundla ze-leadership bafeyile abantu. Ukuthi behluleke lokuthi hayi mara ke sime kudlule lokho. Kungadlula lokho ke bese ngiyayenza lokho. Into eyenzekileyo nasakhula sisadlala ibhora wawuthi wena uma ibhora lingelakho bengakudlalisa kabi noba bakhuphe umngane wakho noba bevele bakhuphe wena ibhora lingakhahlelwa phandle wena uhambe ngathi uyalidobha uthatha ibhora lani uhle uhambe ngini ukuthi igame iphele yikho esikubonileyo lokho ukuthi malingisubstituta noma malimbuza imbuzo emningi engekho comfortable ngayo noma lithi lizama ukulungisisa ngendlela engavumelani ngayo ngakhona sentanti ibhora yami sengihamba la noma sengiponjisa yikho esikubonileyo la.
Uphugeni uthi kumele amabandla aphikisayo adonse ndawonye ukuze kususwe ibandla leZANU-PF esikhundleni.
Even nokukhulumisana mbono ukuthi kusasele thuba lokuthi kuthwane. So kumele ukuthi ngoba ngibonela ukuthi umlungu lo waseHarare East le uHonorable Makhamu la esechiyile. So kumele ukuthi ngempela amadoda azwayo abophe ziqine sibili uqale ukulungiswa kahle kwakhiwe katsha uqine lokho kuyinto siqhubeke siyaphambili.
Ukhetho lwama-by elections lwenziwa kulandela ukuxotshiswa kwamalunga e-CCC edala lephalamende nguCabangu othi babengene ngudlu ezikhundleni zabo. Zawugcotshwe umnumzana Nangolo Mbumba kwele Namibia ubambe isikhundla esithiwe ngumuyi uHeggenkop obhubhe namuhla. Umbumba uzaphatha isikhundla lesi kuze kuyefika ngolwezi lonyaka ukhangelele ukuthi kuzaqhutshwa ukhetho. Ele Namibia alikaviki ukuba ubulewe kuyini umnumzana Heggenkop obe kwele Melika kusukana ezedluleyo eselatshwa umkhuhlane wesifo sembukuzane. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Melika leBrithani yaqhubekela phambili ebhomba abacadangelwa ukuba badlelana nabobulala amasotsha amabili akwele Melika kwele Jordan ngeviki ephelileyo. Iqhubekela phambili impi phakathi kwe-Israel leHamas, amanye amazwe esithi kumele bekhumisane umlotha. Sika sizwe ezamasiko. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhuluma lenduna uMathema.
Ngiyabonga babantu.
Ye, lapha nduna kulodaba lokuthi sokuphenywa. Lokho umbhuqazi wegugula hondi kodwa ke abantu bayakhona nalo bavathi kathi lizathonisa njani amacala lo munye onguye owenza amacala engekho selithonisa futhi abantu bathi vele kanti amacala abanjwa njalo ezinduneni yini kumbe lokhu sokuqalile ukuba njalo
ngibona ngani kuyaqala njalo kungumhlola lo esimpini sakithi ngibona ngani siyakwazi sonke even lesilungwini ngakula sala elalela thoniswa kungalamunye omangeleyo kumboma ngalelweyo so into ekhona loba sihamba sisiyabuzwa abantu kuyadingakala nxa ukuza ngesilungu ngithi a balanced engagement where we are to hear i-voice ka-perpetrator kuzwakale ndalo owahlukuluzwayo ukuthi uthini yena ngoba akulanto engazwakali nganxane nxa sithi sifuna ukwenza i-proper healing kufaneleke sizwe ukuthi owakwenzayo wakwenza ngubani njalo wayekwenzelani khonokho kuyadingakala ukuthi kucungulwe angiboni ukuthi izinto nakufanele zihambe zibharametro zicabanga ukuthi zizabuza abantu kuphela ababa lohlupho lololu abahlangana lohlupho ungazwanga lo omunye owakwenzayo ngibona ngani umbuzo nalo uzabahlupha kakhulu izinduna ukuthi owakwenzayo uzabuzwa nini ngoba naye kufanele sizwe ukuthi yena owakwenzelani nxa kuyukuthi ukhona njalo sisazakali ukwazakali ukuthi uma kwenza kwakungubani singaphonge uginyela emnyameni nje ngoba nxa uginyela emnyameni khathi esiningi wayebhulu sidlala empukane so kufanele kube izinto ezibekwa phezu kwetafula kube mgceke nje ukuthi ukwenzakalani njalo kuzakwenziwa njani kungaze kwagidlisa ukuthi kubuzwe lowo nguye owahlukuluzwayo ngibone ngani kungasonto eqondileyo okwesibili kuleyo ukuthi kuthiwa abantu abasemadolobheni bazalanda induna yabo mbone ngani kakusebenzi ngoba ngithi lapha i-economy kayimanga kuhle siyakwazi sonke ukuthi ezomnotho kazimanga kuhle njalo phezu kodaba lolu abanye abantu abaningi basuka bezondile abanye bazathatha emadolobheni abalasifiso sokubuyela kulapho okwenzakala khona izinto zenezi abanye babaleka baze bafika emazweni okuwo-South Africa abanye umhlaba wonke nje abanye abantu babalekiswayo kugrawundi bayachatha lapho abachathe khona andidingakala ukuthi nxa kuyukuthi into leyi ungiso weqiniso kunganawo umachathelana phakathi kuyadingakala ukuthi abantu bonke bonabo babe yingxenye yalokho okokuqala vele okuhle kukhanya ukuthi uhlelo lolukani aluso hlelo oluqondileyo ebantwini yikhonokho ukuthi imigilenzi injana siyakwazi sonke ukuthi yaba lohlupho lwahlangana nabantu bemathebeleni north yaba lohlupho lwahlangana nabantu bemathebeleni south kodwa yena kathesi sikhuluma ngendaba leyi ikayibizwa zakuhlanganele izinduna zangkhona kazingeni lo mhlangano sokwenziwa ama-training bona bengekho ukuthi kusiphi isibanga kambe laba abantu abuzathiwa babekhona kulolu hlupho ngoba yinto eyi-one okufanele ilungiswe yonke kusiyabhamba konke ne-zipra properties okufanele ukuthi kubonakale ukuthi ama-zipra properties ngoba kwakuyingxenye enye into yegugrawundi okufanele ukuthi isibanjwe ka-one kungabe lokho kuthiyelwela kumbe kulethwa kwizinto lokho one-piecemeal basis it doesn't work
liza kubamba njani ntona
hayi angibone ngani kusafuna ukuthi kukhulunyiswane kusafuna amatafula ukuthi kuhlale phansi kukhulunywe kwenzakale into eliqiniso ezasiza uzulu hhayi ezasiza lo ofuna ukuthi kuhambe ngendlela yakhe ngibone ngani lapha siyabe silahleka isintu kasivumi ngoba kufanele kube nomuntu oxolisayo noxolelwayo phakathi kodaba lolu
kona vele uzathi ulecala ubuyele futhi kumuntu yena lowo ubikuthi akubatshele phela abantu ukuthi ngakutshontshela njani iinkongo zakho ngakwenzela lokhu
mina ngangingakhangelelanga ukuthi vele into lezi ahamba ngalelo hlelo ngangicabanga ukuthi njengoba vele kulama-best practices that are done world over yiwe ngangikhangelela ukuthi kuze yanywa kiwo ukuthi njengesizwe sisebenzise okwenziwa ngumhlaba nje wonke ngoba okuriveti-wili lokhu ngibone ngani kuseceleni njalo izinduna zona-ke kufanele ukuthi nxa zihamba zisiya ebantwini bazo kumbe kuma-subjects azo zingahambi ukuthi zihamba ziyizinduna bekufanele zazi kufanele ukuthi zihambe zisiyanika ama-subjects azo i-confidence yokuthi njengoba uhlelo into yegugrawundi le sonke siyakwazi ithale kakhulu ngaphansi kwekhapheli okwanamhlanje sokubekiwe ukuthi bephezu kwetafula okuthi abantu ukuthi bavuleke babengake bavuleke abantu nxa ukhangele i-composition ye-National Peace and Reconciliation Commission babengeke le ukuthi baveze okungaphakathi kwabo ngoba kwakungabanye abantu ababevela engxenye abaphathelele lolimi lololu futhi olwabaphambanisayo ngesikhathi sona sanakubulawa abantu so abantu babengeke bakhululeke ukuthi bakhulume ungakhangela yona leyana elabonare kwakulonare lolesi uncube yibo abantu ababekulo umfukulo engangikhangelela ukuthi nxa kwakuyukuthi khona kuhanjwa kusiya bonwa abantu kwakufanele ukuthi kube lezinduna phakathi kwenze ukuthi izinduna zinika abantu i-confidence ngaleyi subject
le yinduna umathema ekhezi zakuba ngodaba lolu kusasa owamanje sonke isikhathi sezokholo lwesikristu.
sizwe hlangane kuhlelo vuselela umoya igama nguntungamili nkomo namhlanje silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyathemba ukuba libe levikendi
usiphatheleni namhlanje
ngizafuna sibale namhlanje kusihlwa kujohane ichapter ka 4 ivesi ka 13 lo 14 ujesu waphendula wathi kuye ilo lalo onatha la amanzi uzokoma futhi kodwa lo onatha amanzi engiza kumnika wona kasayiwoma amanzi engiza kumnika wona aza kuba ngumthombo ogobhozayo phakathi kwakhe kube ukuphila okungapheliyo lapha sihlangana le ndaba kajesu ehlangana lomama lo owesamaria lumama wayelenkinga eziningi empilweni yakhe ujesu wakwanisa ukubona ngelihlo lakhe lesiprofithi ukuthi lumama wayesengene phakathi kwemtshado emihlanu ikanti esuka lapho vele lo muntu ohlala laye kasomkakhe ngakho kutshengisela ukuthi impilo yakhe yayihamba phakathi kwesikhathi sokuhlukuluzeka asikwazi ukuthi kuyini okwakumenze wangena phakathi kwaleyo mtshado emihlanu ibhayibhile alisitsheli kodwa singacabanga ukuthi engxenye kungabe wayethola omkakhe ababe bengaphathi kuhle kungabe kule ndaba eziningi ingxa ezazisenzakala khonapho ezazimenza azasuke aye komunye kodwa sihlangana laye engumuntu okhanyayo ukuthi udabukile womile uhlukuzekile empilweni ujesu ehlangana laye kazange aqalise ngokuthi emethese amacala okuba kambe usubhodile waba la madoda la amahlanu kodwa sihlangana laye emtshengisela uthando emtshengisela ukumamukela emtshengisela ukuba kukhona indlela engcono angaphila ngayo ngakho-ke leli lapho amavesi layo engiwabalileyo ujesu wayesetshelela umama ukuthi yena kulamanzi angagobhoza esuka ngaphakathi komphefumulo wakho angakwenza ukuba ungome njalo ngifuna ukuthi kithi wonke umuntu ophila lapha emhlabeni ulokoma womela uthixo nxa lokho koma ungazange ukusuthise ngokunatha amanzi aphilayo amanzi anguye ujesu kristu kuyahlala lokhu kukhona empilweni siyakhayela umama lo ngenxa yokoma kwakhe wayesebhodi imtshado emihlanu abanye siyoma sihlukuluzwa impilo nje kungabi nemisebenzi siyoma ukungamazi unkulunkulu abanye abantu sebaphenduka baba yizigebengu abanye njalo siyasihlambaza nje imizimba yethu kanti konke lokhu kwenziwa yikoma somele unkulunkulu manje lapho ujesu uyakhuluma lalo umama into emthokozisayo ukuthi uthe eqeda ukukhuluma laye umbisele ukuzithoba kwakhe umbisele isithunzi sakhe lomama okokuthi ibizwi lenkosi phambili lithi lona wacina etshiya isitsha sakhe samanzi wabuyela edolobheni lesamariya watshela wonke umuntu ukuba sengimtholile umesaya ngakho-ke ngifuna ukulikhuthaza namhlanje sihloko zami elilaleleyo ukuba akuqalisele umnyaka uyiqalise ngokudinga unkulunkulu akwenze ube njengenqina nxa seliwomile lidinga amanzi umdinga unkulunkulu ngempilo yakho yonke kuyo yonke into oyenzayo dinga uthixo singaphi isikhala sakho uthixo omnika sona empilweni yakho emsebenzini wakho ekwenzeni izinto zakho zonke ngakho lo umnyaka uqalisa woba ngumuntu othi thixo ngikomele ngifuna ukunatha lawo manzi owoba nganatha asoze ngome njalo ubusuzinikela impilo yakho layo wonke imisebenzi yakho ofuna ukuyenza ngalo mnyaka kuyujehova abaningi sigijima singalayo unkulunkulu sesidiniwe kuyadina ukakhulu ukugijima ungala unkulunkulu
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likajesu siletha impilo zethu kuwe siletha imithwalo yethu yonke kuwe somile kakhulu sidinga wena jesu konke okusindayo sikuletha kuwe ngegama likajesu kristu amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkumo
siyabonga kakhulu untungamili nkomo ungathinelwa kusasa sike sizwe ezabatsha
Siyalambulela kusigaba sabatha igama lami ngutaba kancube namhla sixoxa lomnumzana Prince Shava ongu Kansela ka Ward 5 ewange local board
umsebenzi owepolitiki engingakutsho njengamafitshane ukuthi siwujoyine through abantu kade bewenza esihlala labo emphakathini wethu esiyabesihlala kiwo. Mina njengosakhulayo bengilinked ebantwini nje kade besenza okwepolitiki. So ngayenza integration yiwo abantu onabo kade ngidlala labo nje abade besenza okwepolitiki okwesikhathi eside. Awuthi siye ukuthi ama seasoned politician awe MTC, it was MTC then. We were together, sebenza. I once worked at the office MTC doing the technical work konapho senza ezasikwenza singabakhulayo. So we were integrated to politics through exposure nalyan.
Yes, siyawubona ukuthi lapha umsebenzi wezombusazwe eZimbabwe awuso umsebenzi olula. Yikuyini okukupha amandla ukuthi laloba kunzima uqhubekele phambili nje laphana uzinikela kulo msebenzi?
Ngimelana lawe baba. Umsebenzi wepolitiki eZimbabwe awukho lula, especially opposing iZANU-PF. It's not easy. And thina we have been trained or we have been elevated to this position esikuyona mhla through umsebenzi wethu esiwenzayo nje ku-community yethu through ama-civic society groups esasijoyinile through ukuzinikela esikwenzileyo. Change, seeing our communities grow, seeing our communities being better. We have been in the student activism.
Wake waba yini esikolo kumbe kwezinye indawo kubukhokheli kumbe hathi lokhu into oyiqale usukhulile usuqedile nje esikolo lapha?
Esikolo ngisho ukuthi especially secondary education at lase college. Secondary education were in the pressure groups. Esikolo pushing for rights zama students. Esikolo lapha siko khona and I've been a best student kuma quiz kade yenzwa nje alo kwenza nge-economics, politics, a lot of things as a society nje esenzakalayo. And kade esecondary ngangingu-prefect esikolo and then I went to college. I was under untanga esisele lethuba lokuqhubekisa iZimbabwe phambili lokuthuthukisa elizwe lethu lifike lapho esifuna lifike khona.
Kusigaba sabatha namhla besixoxa lo mnumzana Prince Shaba ongukhansela kaWard 5 ewange local board. Asihlanganeni njalo ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngutabo kancube.
Siyabonga kakhulu Dabo Kancube. Wezemidlalo wayekhokhela iqembu le-Islanders Football Club umnumzana Kenneth Mhlophe usebuyele esikhundleni lesi ngilandela ukunqoba kwakhe obebhede isikhundla lesi umnumzana John Fati Sibanda kukhetho lweqembu leli olukhutshwe namuhla. Okunye okwenzakalayo balembonetsheni wabalandeli bomdlalo wenguqu phezu kokuba kuyini okuzakwenzakala kwisigaba se-semifinal kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa kwele-Ivory Coast, kubika uJoseph Njanji.
Iqembu elimela ilizwe liqoqela imidlalo ele Ivory Coast ligxekwe le Democratic Republic of Congo ukuthi ele South Africa lizanqikelana le Nigeria kusigaba se-semifinal ngolwesithathu ngemva kokuba umane lawa maqembu ephumelele kusigaba se-quarter final. Olandela limidlalo uNhlanhla Mjinda uthi iqembu le Ivory Coast lizasebenzisa ithuba lokuba limidlalo igqitshelwa ngakibo lidlulele kusigaba esilandelayo njalo singesokugcina somncintiswano.
Mina ngokubona kwami kathesi into ezayenzakala kuthi ukuthi ku-final i-team ezazi ku-group A iNigeria Ivory Coast yizezi zizafika final, then lezi ezinye ukuthi ukuthi zizadlala i-third and fourth place. Ngoba ma ngithi ngiyakhangela laphana i-South Africa ngiyayibona iyadlala iqhubekile mpela yadlala ngokuqinisela nani nani, kodwa iNigeria izanqoba ku-South Africa then i-Ivory Coast izanqoba ku-DRC.
Umlandeli womdlalo wenguqu uSabelo Masuku ohlala esigodini laye uthi kufinali kuzangena iqembu le-Ivory Coast kanye lele Nigeria.
Hayi afuni ngikhangele sibili, but iNigeria izafika kufinali isidle i-South Africa, njalo i-Cote d'Ivoire iza kudla i-DRC zingene zonke kufinali. INigeria isiphikile sidlala kuthi, njalo i-Cote d'Ivoire isisebenzisiwe home-advantage, imfakele lama-senior players ayo ale experience lapha.
Olilunga lenhlanganiso yabalandeli beqembu layelendazele Heart and Soul uPiko Tradebe yena uthi akukho lula ukukhetha ukuba yiwaphi amaqembu azadlulela phambili ngemva kwemidlalo yesemifinal.
Ngiyawabona, ngiyawabona ama-semifinal ziyadlala sibili, but kuzima ukuthi nawe ngi-predict ukuthi yiziphi ezingasala ziyifinal. Ngathi kuzima ngoba mbona anezisele namadoda adonsile amasondo. Uhlupho ukuthi into nxa uyithanda lento yakho oyithandayo isilapha ungeke utsho, kodwa ngibona ngani iSouth Africa iyaphumelela.
Wadlalela iqembu labesifazane elimela ilizwe leMighty Warriors uJackie Ngwenya laye uthi inhliziyo yakhe iqembu labomakhelwane ele Bafana Bafana.
But nasisikhangele kakhulu thina sifisa omakhelwane bethu bengeke kakhulu vele omakhelwane bethu, that is it's been something esibambayo omakhelwane bethu South Africa bengeke ngoba lathi sebe sikhangelele khona apho uthi njengeZimbabwe silanda bona vele sisekelana nabo ngemuva. So sebafisele inhlanhla kakhulu South Africa ukuthi yayinga ingene khonaphana kumafinal.
Isiphathamandla sebhola labesifazane uSibekiwe Ndlovu laye uthi ubona ngathi iqembu leSouth Africa lizadlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano.
Bala ama big names iNigeria, but iproblem yabo aso bantu abadlala bonke isikhathi esiningi. Khangela iSouth Africa, iSouth Africa is about 7 or 8 players. They are playing week in week out bonke. They understand each other more than laba bantu. INigeria ngathi kwabe udlala ama names bengama individuals, but iSouth Africa they understand. Ukhombona ngithwabe ngawina.
Ohlala elokitshini lemzilikazi undaba ezinhle Nkomo laye uthi iqembu leSouth Africa lingayiphakamisa inkezo.
Ngiyibona ngani sibili ingayithatha, ngibona ngani ngaba yiSouth Africa ngoba ngendlela abaziganize ngayo nangendlela abadlala ngayo la mathimu aseleyo ambona ukuthi angayibi, ngibona ngani ngathatha. The Ivory Coast ngibona ngani iyasurvive, iyisurvivor elokuzele emdlalweni lo. Ungakhangela ukwenza kwayo since iqalisileyo vele ayikawini kana ukukhanya.
Imidlalo yesemifinal ikhona ngolwesithathu mhlaziyi isikhombisa kunhlolanjwa lapho iqembu leNigeria lizadibana khona lele South Africa ngehola lesikhombisa ntambama, kuthi ele Ivory Coast lizadlala lele Democratic Republic of Congo ngehola lechumi ebusuku. Amaqembu azaphumelela ngolwesithathu azadibana kufinal ngensonto mhlaziyi lichumi lanye ngehola lechumi ebusuku. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singagqiba uhlelo lwanamhlanje kuthi sikhangele besilazo. Ibandla leZANU-PF lithakazelela ukunqoba kukhetho lwama-by elections oluqhutshwe izolo. Abakumandla le-Citizens Coalition for Change bayakuvuma ukuba abaqhubanga ngemfanelo umkhankaso wabo kusalungiselelwa ukhetho lolu. Lingakhohlwa ukusidumezela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo, +1 202 465 0318. Njalo kheli lethu lencwadi ye-email ithi studio7@voanews.com. Hayi ke olubalisayo ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.